impi ye Israel le Hamas angibona ukuthi impi engagcina ikhubela ukuthi kube lomvuyela umbimpi ye Third World War ngoba le impi ekhangelane lamazwe amabili kodwa engibona kuzakwenzakala ukuthi amanye amazwe angomakhelwane abakhona ngale abanjengalabo ama-Arab njengabantu be-Lebanon amazwe la amanye asemaceleni asefaka ama-demonstrations angangenela nxa impi leyi ingabanjwanga kuhle igcine imemetheka ingapheli vele le yimpi engapheliyo ihlala ikhona isiba khona ikuvuka isiba khona uvuka ngendlini kungenxa yendlela ebanjwa ngayo ngamazwe afuna ukuthi bona bayancedisa kodwa kabancedisi ukuyiqeda bancedisa ukuba beyiphozisa beyiyekele iphenduke bayiphozise bayiyekele kumbe kwesinye isikhathi benze ukuthi udlame lube lukhulu kumbe kube lonje kuphehlelela kuphenduka kuya kungapheli
wena ukubona kwakho impilo ingaqedwa ngani njengoba sike sabona ngesikhathi esedluleyo iqhamuka njalo
impi ye-Israel le ye-Hamas kumbe ye-Palestine ayisiyo mpi engaphela masinyane ngaphandle ukuthi kuze kube lo muntu othi yena uzawuyaba abe umuntu oma phakathi kwamazwe amabili kumbe ilizwe elithi lona lima phakathi kwamazwe amabili lingatshengisi ukuthi lisapota liphi ilizwe khathesi into esihluphayo yikuthi amazwe anjengabo-America babasobala egcekeni ukuthi bona bamile Israel and bayatsho impi le ifuna umuntu ongenelayo esingathi kuthiwa ngubroker ongaso interested part ongaso vested part ukuthi kumbeni uvested ePalestine umbovested e-Israel kodwa omaphakathi kwamazwe omabili alalele ukuthi elinye ilizwe lifulithini elinye ilizwe lithini kusenzela ukuthi kube lokuvumelana okwenza ukuthi kungabi lokuvumelana yikuthi i-Israyeli lezikhali bayipha nje izikhali eziningi ezokuthi zitshaya abantu bePalestine itshaya abantu beLebanon isethusela beyiviyela ngabe i-Israyeli kayelazikhali ezingaka ngabe impilo ekudala yaphela impi yakhona nje sokufanana lento lezane ze-apartheid nezinto zabosmith laphana betshaya abanye ngenxa ukuthi bona babelezikhali kuzaze kwenzakala ukuthi ngelinye ilanga i-Hamas layithole umuntu ozayiziphi izikhali ezizaphindisela kube buhlungu ukusweleka womuntu oma ngokupheleleyo azame ukuthi ehlukanise lawa amazwe amabili bengahlali besilwa kuyinto eswelakeleyo ngoba xa uwazithi omunye umuntu vele usesayidini lakho njenge-Israyeli iyakwazi ukuthi i-America ngemva kwayo lamanye amazwe yikho kuyipha igunya lokuzitshaya abantu be-Palestine.